igcikwane hayi ele coronavirus hayi kakulabungcono sibili ngoba isibhedlela lokho ezigcwele lokho ku ya vele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi kodwa kwakathesi hatshi kakubi kakhulu kubi kakhulu abantu abasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba abakuma-nursing homes endaweni ezinjalo yisimo esibuhlungu kakhulu kodwa-ke ijackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama-health workers yibo ngiyabona sebeyitholile yokuqala
so okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona ubona ungani uzenza kube ngcono na
kusobala ukuthi uDonald Trump yehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe sokuhlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi kodwa kubala ukuthi engxenye kusaseyi 5 million kodwa kusobala ukuthi sokusebekunanzelela ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors athi bekungamanga ama-vaccine ebengekho bebekhuluma nje laba abantu bedlala nje zepolitiki uDonald Trump kodwa uBiden uthi hayi yena uza kuqondisa ngoba uza kukhulumisana labantu bonke abone lapho kuyikho kulomgoqo khona lapho kuyikho kumi khona avula ngezindlela zonke kodwa ke into esithabelayo ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma